Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 11 kulwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Sibone advocate Mahere phuma le statement esi clear all the confusion ngendaba leyi.
Uhulumende uthi uzabopha be-MDC Alliance phezu kombiko wamanga obusithi umnumzana Tendai Biti uthunjiwe. Kodwa leli bandla lithi ayisilo elethu le lumbiko.
Sikhuluma kanje vele singathi for the ukudla iviki yonke nje iviki ledlulileyo. Kulo hlupho olukhulu endaweni eziningi abantu amanzi abatholi.
Ukusilela kwamagesi kobulawayo sokudale udubo lokusilela kwamanzi. Uzulu weMelika ukukhefu labalwa izimpi zaleli lizwe ele-Veterans Day namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamachumi ayisithupha 60 belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili ngabafunda ezikolweni zeMathebeleland South, kuthi abalichumi lane ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilichumilane 14,638. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilichumilane 14,638. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,862. Uhulumende uthi uzabopha labo abethule umbiko wamanga obusithi umsekeli kamongameli we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthunjwe ngabantu ekade behlomile. Kumbiko awethule izolo umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe usolele libandla sithi lilomkhuba wokuqamba amanga ngokuthunja kwamalunga alo afana loJoana Mamombe labanye bakhe ngenjongo yokungcolisa uhulumende weZANU-PF. Amazwi la alandele umbiko obikwa wethulwe ngenye inkundla yezindaba obusithi uBiti uthunje ngabantu abahlomileyo. Kodwa isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere waphanga wawulandula lumbiko esithi ungamanga aluhlaza. Ukucacisile njalo izolo ukuthi lokhu akuzange kwenzeke njalo ayisibo abethule lumbiko. Lanxa kunjalo uKazembe usolele libandla esithi lithethe isikhathi eside ukuqondisa lindaba. Ngokunjalo uthe amapholisa azathathela bonke abalokwenza lombiko lo amanyathelo. Sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Into eqakathekileyo ikukhuluma iqiniso. Sibone advocate Mahere phuma le statement esi clear all the confusion ngendaba leyi. So okukathesi thina sithi okukhulunywe ngo spokesperson owe MDC o advocate Mayere yikho leqiniso lokho kukhulunywa yigovernment lo minister uKazembe Kazembe lati siyakwazi ukuthi igovernment eZimbabwe le khokhelwa ngumongameli Mnangagwa vele baqalisa izinto zokuthunja abantu and abasoze baziqakathekise endaweni zama-court but sibona ukuthi iqiniso liphumile khonapho ku-advocate Mahere. So lokho kukhulunywayo ngominister lokho hayi siza kubeka eceleni iqiniso lizasisiza and vele we are not worried about it.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika. Ikhansili yakobulawayo ithi udubo lokusilela kwamanzi luzaqhubeka kuleli dolobho ngenxa yokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokuphazamisa inhlelo zokuwapompa. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uhlupho lolu soludunge inhlelo zamanzi emadamu abalisa eyomzingwane iNyankuni iNcema Waterworks lezitishini zeFernhill Cowdrey Park kanye leNyama Endlovu Aquifer. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sikhuluma kanje vele singathi for the kudliviki yonke ngeviki ledlulileyo kulo hlupho olukhulu endaweni eziningi abantu amanzi abayatholi siyananzelwa ezinye izigaba kubo wadi Ward 22 silezinye izigaba lapha abantu bathola kancane abuye ntambama sile ndawo futhi izigaba kuward 20 i-area zenkulumane zonke lezi lazo kuba lo hlupho olukhulu lokuthi amanzi ayabuya abuya nyamalale silezigaba ezinyabo ward 8 into efana nayo ikakhulu amalokishi amaningi ngapha ama-suburbs ama-eastern suburbs kulo hlupho olufana nayo olwamanzi. Uhlupho esilalo futhi sinazela ukuthi khathi esikule heat wave abantu bebekhayela ukuthi ngenxa yama-high temperatures abantu bebekhayela ngamanzi bayawathola izikhathi zonke but nxa kusiba nje kuba nzima kakhulu ngoba ungananzela nxa kutshisa kade abantu bafuna ukunatha amanzi kakhulu abantu bayasebenza lokugezeni indawo eziningi amanzi ayasebenza kakhulu lama-bowls akhona kodwa siyananzetha ama-bowls abantu batshele ukuthi amanzi banganathi. So ke singakutsho ukuthi bekukhayela ukuthi engxenye ngayo indaba le iyalungisiswa masinye abantu bathola amanzi lalayo mayabezeso kuthiwa bake amagesi alahleka angabi khona bese kwa-affect i-pumping system lakho ngokunye kusininga ama-challenges amakhulu.
Labo abaswelayo amanzi bathola yini usizo kuma-bowsers kumbe ezinye inhlelo njalo kuyini elikhuthaza ukuthi ngabe i-council iyakwenza ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lungaqhamuka kube le ndlela yokuyilungisa?
Siyanazela kule zikotsho ezikhona ziyancedisa abantu kodwa njengoba sinazetha amanzi ezikotsho anathwa abantu bayadiscourage bana bayanathi kodwa njalo i-council ivele ilohlelo amabhawuzi okuthi nxa sokusiba nzima amabhawuzi e-council aphume esabalale elanda lezo ndawo ezingatholi manzi ukubana abantu baphathiseke. Kuba buhlungu kuphela nxa ukuthi indawo lezi sezisibaningi ngoba amabhawuzi alawo e-council angxenye acine sekhulelwa ngumsebenzi kodwa kwakathi sibona ngathi hhayi kuyazameka indawo ezilohlupho masinya bayazincedisa ubana bazikhave kodwa esingakutsho lathi ukuthi kuzakhamiza sisamene ukuthi nxa amanzi siwatholile nxa engabuya ngokwayesasikwenza siyakhuthaza ukuthi asikwenzeni into abantu bakhelele amanzi bawagcine bawavale kuhle bayabonta ngengcekeza ukwenzela ukuthi ngamanzi ehambile bengathwali nzima kakhulu abantu ikakhulu ngekunanzela ukutshisa lokhu khona. So esikutshoyo ukuthi iBulawayo City Council ayilungisisa uhlupho lolu masinya ngoba sibona ngathi sosiba lesi khali nje lokhu lusanda kusiba lama-problems ukuthi kuthiwa amanzi ayahluphala lapho amanzi ayahluphala laphayana. So engxenye i-council ingayiyadinga esingathi thina i-lasting solution ukuthi abantu lolu hlupho olulungisiswa abantu bathole amanzi ngoba kuba nzima ukuthi abantu baphile amanzi bengelawo ngoba amanzi ayiyo impilo njalo kule ngozi yokuthi nxa amanzi engatholakali abantu bagcina bethatha amanzi kwezindawo ezingalunganga ezilamanzi angcolileyo uthola abantu sebefuna ukunathi ikakhulu abantwana nje basikhuluma ngokuthi kuyatshisa kuleyo idova abantwana sebenganatha amanzi esikotsho nalana futhi okusinika inhlupho zokuthi abantu bekuthini sebengabagulayo. So ke siyakhuthaza i-City Council masinya ayibambe lolu dabi lungisise uhlupho lwamanzi lolu ukuthi abantu bathole amanzi ngendlela yakho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla lezaphu lithi lithola usekelo olukhulu phakathi laphandle kwelizwe kulezinsuku kulandela ukukhetha kwalo inkokheli entsha emhlanganweni walo weCongress kunsukana ezedluleyo. Umkhokheli walelibandla omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uthembise ukuthuthukisa lelibandla ngenjongo yokunqoba kukhetho oluzayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo saphethe isikhundla sesikhulumeli salelibandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana.
Into esisenzakala kuzaphu yokuthi ngemva kweCongress lapho kukhethwe khona ubukhokhelo obutsha bukazaphu. So kulabantu abaningi okumangalisayo abathi bona sebefuna ukubuyela ekhaya babe ngamalunga kaZaphu. Abantu sebenanzelele ukuthi ubuholi lobu obutsha buthembisa ikusasa elingcono. Insuku zonke lokho esisuke kuCongress silamalunga amaningi kakhulu azojoyina lenhlanganiso yeli qiniso sibili banenga abantu azibe joina uZaphu ngemva komhlangano omkhulu weCongress.
Manje khona ukukhankasa okugcweleyo liza kuqala nini njengoba siyabona ukhetho liyasondela?
Ukukhankasela ukhetho kangikholwayo ukuthi singafaka ilanga lokuthi siqala mhla kabani, ngoba khathesi umsebenzi wethu wonke siwenzayo ukukhanga abantu lokuhuga abantu ukuthi babe kuZaphu. Isiqoqela sakho konke khonoko ukuthi babuye bazovotela uZaphu. Ngathi nje lakho kufana nokuthi sesiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho. Kodwa uhulumende nguye ozaphawula ngaphambilini ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kukhankaselwe ukhetho luka-2023. Okwakhathesi thina sikwenza njengebandla yokwakha ibandla lethu, ukuqinisa abalandeli bethu nokukhulisa inani lamalunga kaZaphu eziqintini lezigabeni lapho esilama branch khona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Usaphethe njalo isikhundla sesikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Live ithi ukomanda webutho u-Air Vice Marshal Michael Moyo usemangalele isikolo seDominican Convent enkantolo ngemva kokuba isikolo lesi sale ukuthi ahlawulele indodakazi yakhe ischool fees ngedola leZimbabwe. IZBC ibika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abasekeli bezanu-PF izolo ukuthi ilizwe lizaqhuba ukhetho lwama-by-elections edale lephalamende lawamakhansili ngomnyaka ozayo phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala. INewsday ithi amahelikopta kamongameli Emmerson Mnangagwa amabili amiswe eMarondera ngaphandle kohlelo izolo ngesikhathi uMnangagwa esiya emkhosini wokuvula umgwaqo obulungiswa eMutare. Iphephandaba leli lithi kunakanelwa ukuthi enye yalawa mahelikopta ibesehluleka ukuphapha kuhle. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ku Studio 7, salibonani basakazi, salibonani basakazi bama bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo. Sithi sike siphawule ngoba phela into mayite yafika endlebeni zakho kumbe yafika emehlweni akho iyadinga ukuthi uyiphefumule ngomlomo. Iyadinga uyiphefumule ngomlomo. Ukukhuluma sizahlala sikhuluma sibili ngoba umsakazo ungowabantu, njalo umsakazo ovumelekileyo, ovumela noma ubani ukuthi abeke umbono wakhe. Kuphela nje maye sikubeka ngokuhlonipha, singakhibheki inhlamba, sibeka mhlawumbe into ezingasiyakha kumbe ezingasisa phambili. Hey, nansi indaba enzima. Kute emavikini amabili adlulileyo lapha, amaviki amabili noma ndivike lilodwa, umnanka kwa oko wavela esithi yena uJoe Biden bakhulumile sibili kodwa ke ute uzamfonela. Hey, into esingethusa nasi. Siyabona lapha uJoe Biden u-invite amazwe amaningi kakhulu lapha ukuthi beze ku-summit ye-democracy ezoba khona manje ngo-December. Isimanga ukuthi iZimbabwe le ekamnanga kwa otena uJoe Biden ute uzamfonela ayikho kuleyani list yalana mazwe. Kanti uJoe Biden ute mfonele umfonele kumbe kade akamfonele. Maye ukuthi umfonele kusho ukuthi umfonele wamtshela ukuthi wena ku-summit vela sisakufaki yini. Kuyakufanele ukuthi umnanga kwa eze phambi kwabantu echaze futhi ukuthi engabe ekufonelaneni kwabo kwagcina ngani. Ngoba phela siyabona ilizwe leZimbabwe lifakwanga ku-summit laphana kungakuthi alikhawuntwa vele ngendlela ote vele kalila democracy. EZimbabwe laphana akakula democracy yingakho ubona lingalistwanga lapha. Amazwe democracy ayazi ukuphatha kahle abantu bawo, alistiwe laphana abahlonipha amalungelo abantu. Ngicabanga ukuthi umnanga kwakhe kehlala phansi back to the drawing board ecabangisise, yazi kulula kabi ukulungisa into enjengale yelizwe leZimbabwe.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Angilawo amaningi engiwathoyo, bengicela ukuthi i-audio yami le idluliswe kuzo zonke indawo mhlawumbe engxenye singathola ukulamuleleka. Ngingumzali ofundisa abantwana eTsholotsho esikolo kuthiwa iNemani. Silohlupho lapha lokuthi ezikolweni besibhadala i-school fees. In fact, sibhadele i-school fees temasiqeda ukubhadala i-school fees. Kathe sesidibana lokunye sokuthiwa sokumele si-top up. Kunjalo u-top up nge-8,000 RTGS or nge-1,440 rands noma nge-$90. Failure to that kuthiwa abantwana bayaxothwa ezikolweni. So bengicela ukubuza ukuthi into leyo yinto esemthethweni yini noma njani, ngoba ngeke ngezwa i-government ikhuluma ku-Studio 7 lapha ukuthi abantwana kabala mvumo yokuxothwa esikolweni. So ukuthi kathi abantwana baxothwa njani esikolweni phezu kokuba kade kubhadelwe i-school fees, imali ebifunakala esikolweni. After that sebejika besithi sokulenye imali osokumele i-top up, ukuthi imali e-top up kulilungelo labantu yini ukuthi wena kungatop up ngemali engaye 1,440 rands or $90 noma 8,000 RTGS. Kungabe kuyililungelo yini lokhu? Besicela ukuthi ma kungabe kuwukuthi kungaba khona abantu abanga-investigator into ezifana nalaze nezo bakungekho emthethweni. Ngingumzali ofundisa iNemani esikolo esetsholotsho eNemani. Ngiyacela kakhulu ku-Studio 7 ukuthi beke bendlulisele umlayizelo lo ngoba sithwele nzima kakhulu. So into leyo ngabikhanya sengathi siza sibulalela abantwana ezifundweni zabo ngenxa yokuthi ma uzathi kade ubhadele inkalakatha yemali esikolweni bephinde bekutshela ukuthi sokumele utop up abo 1,400 and something rands phezu kokuba abantu singasebenzi saphelelwa imisebenzi nge-lockdown. Akula muntu ongakwaziyo lokho, i-government iyakwazi konke lokhu ukuthi abantu abasebenzi ngenxa ye-lockdown, abantu baphelelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19.
Kanjani basakazi nabalaleli be-Studio 7 endlini enkulu? Lo okhulumayo ngofeqiniso ekhuluma eseJohannesburg ekhaya kuseLupane eGhana esigodini seJabiwa. Balaleli be-Studio 7, kunendaba ngempela ye-tribalism ngiyamangala nje ngaso sonke isikhathi kuthiwa uchamisa uchamisa kuthiwa MTC Alliance MTC Alliance why MTC Alliance kwayona ishayiwa manje lo uchamisa le campaigner endaweni zasemazwingo bamshaya kodwa mangabe kuthi uchamisa bamshaya ngalipi ngoba abantu babo lonke bethu uchamisa kufana nokuthi mangabe uMDC usaphutha izana kodwa izana ngabuya kwayona futhi izishaye yini ingabuya yona izivalele abantu bayo ukuthi bengahambi yini ngoba masibheka nje okwezano okwezano izano okwakho okwayo okuphethiyo ngokwayo yodwa engafuni ukuthi ilentuzane isherane nabanye abantu makuthi ngwezano ngokwezano akuyi kwenye iparty ngoba nabo siyabona manje abantu bayagijinyiswa mawungasowezano nje uyisitha esikhulu kuzano mangabe awusupporti izano nje kushuthi uhamba ngenye indlela yezano ungumbulali wena uzano so ke ngoba abantu bakithi babe lonke bekhala ngokuthi uchamisa is MTC Alliance MTC Alliance iMTC Alliance nami salisho lelokuthi ayikakangeni kupower asikakayiboni ukuthi yona isebenza kanjani asingeke sithi right silana kwamanje eSouth Africa kuthiwe abantu umuntu waseZimbabwe ubambe inkunzi endaweni ethile siyakuvuma yini ukuthi sonke sikufele lokho obusokuthiwa thina abeZimbabwe sizigange yini kungayisizo zigange
sarbonani valandeli vaka studio 7 sarbonani linjani lonke lethemba liyaphila emakhumbini omhlaba lonke hayi bakithi akeli msize lapha lonke balaleli nenkinga mvelo kuyahlaswa injekiseni lapha inye lapha yona ye-covid lapha yokugcina lapha kule jekiseni yokuqala abandihlaba ngayo ngangijonwa yibuguli ngazithola mphathekile engani ngiphethe imigodla eyi-20 esamende emahlombi ngehlule kukudla ngenza yonke into manje mhlaka 8 November mvele kuyahlatshwa enye futhi manje besibe ndihlabe yona kathezi simvuvukisa ifesi yachwabhana iba lesikopulo yakhubuke engani inhlanzi ekuquba amaxholo angazi madoda bakithi kuma sengilolo hlobo olunjalo ukuthi manje kwenziwani nosizo kulalapho engangingena khona ngikomplaine manje sesibhedlela banika amaparacetamol lawo akusebenzi mara umzimba uyamoshakala ngisibuza ukuthi ngiyenza kanjani ngalo mkhuthi ngalo into le abayifake emzimbeni wami menempilo kahle ngenankinga lalela imikhuhlane yabo lebo bathestile bonke ngatesta ngena emazweni onke ngela mkhuhlane lo manje kwamanje since ngiqalise ukuhlatshwa lezi zinto sengigule yaphi seyisephawu lenkinga lo ngala manje kusela abangihlabe yona emzimbeni manxa ngibuza ukuthi manje what is wish ngenze kanjani manje ngingakuthola usizo kuphi ngalo indaba labayenza enyameni yami sizani lapho abafoweni andilali into le yababa ungani isikhwekhwe abasifakile ebusweni bami kuyaluma mpela kuyabhetha efesi nganifake isikhwekhwe angazi ithi indaba ake nisize what is the next step what I supposed to take it about my life was now in trouble
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kulimale abafundi benye inyuvesi kwele Cameroon izolo ekudubukeni kwebhomba elijikelwe eklasini emhlubulweni walelo lizwe lapho kukhulunywa khona isingisi. Inkampani nye ivika njalo ukuthi owake waba ngumphathi ntambo wezemali kwele Mozambique umnumzana Manuel Chan yena ovalelwe esitokisini kwele South Africa uzahanjiswa kwele Melika ukuyabhekana lamacala okuntshontshwa kwemali engena ku $2 billion. Singene kudaba lweMelika. Uzulu waleli lizwe namuhla ukukhefu lokunanza abalwa impi zaleli lizwe ezitshiyeneyo ele-Veterans Day. Umongameli Joe Biden kanye lesiphatha amandla zebutho bakhangelelwe ukwethula imbiko bebonga labo abazinikela ukungena kubutho belwela ilizwe labo. Lanxa imibuthano isavinjiwe kwezinye indawo ngenxa ye-COVID-19, abalwa impi laba bakhangelelwe ukubuthana kwezinye izabelo. Kolunye udaba olwehlukileyo, ikomiti yepharlamente ephenya ukuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela isinqolonge abalitshumi ababesebenza kuhulumende kaTrump ukuthi baze kupha ubufakazi phambi kwayo ngalolu daba. Abantu laba bagoqela owayengumcebisi kaTrump umnumzana Stephen Miller lo wayebona ngokwethula kwemibiko kuhulumende uKylie McKenan. Abasekeli bakaTrump bahlasela ePhalamende eCongress bezama ukuvimba uMongameli Joe Biden ukungena embusweni ngemva kokunqoba uTrump kukhetho. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Uhlupho olukhona lapha bawunkomo mayelana ngodaba lolu asingakhohlwa ukuthi udaba lolu kakhulu lingezombangazwe lesi esingakubiza sithi politics ngesikhiwa okuza kwenza ukuthi kube lokukhophe olukhulu kakhulu kulolu daba ngoba into eza kwenzakala kulaba abalandeli baka Donald Trump ababengamalunga ombuso wakhe kuza benzima ukuthi badalule konke okufaneleyo ngendlela ababe besenza ama investigation njenze abadinga ngakhona ngoba bayazi mhlopo ukuthi lokho abangakudalula kuza kwenza ukuthi kukhangelele noma kucikele phansi ibandla labo lezopolitiki okungenza ukuthi ibandla labo lezopolitiki lingasasondeli kakhulu embusweni. Ingakho kunzima, ingakho sesabona labanye emuva bathi nxa bebizwa ukuthi bababuye bazoletha ubufakazi bangavuma ukuthi baye laphana phambili ngenxa yokuthi bayazi umthelela ongasuku bekhona phambili. Kodwa ke libona iqiniso belazi khona mhlopo ukuthi kodwa okwenzakalayo kwenzakala njalo kwakungaloni iqiniso kwakungayona into enhle.
Uyatsho Dube ukuthi bakhona abantu bakaTrump asebeke babizwa kodwa bala ukuya kumaphambi kwalekomiti laba singabona behamba yini?
Ngibona kuzabe into esafanayo lale bekade esake sayibona ngemuva ukuthi banqaba ukuthi bahambe bayonika ubufakazi obupheleleyo. Ngenxa yokuthi udaba lolu lulu udaba oluhluphayo kakhulu babonkomo ngenxa yokuthi luhlanganisa izinto eziningi ezenza ukuthi kwakhe kokunye kudilike okunye. Ingakho sibona nje behlehlele emuva kakhulu ngenxa yokuthi bayazi mhlawumbe ukuthi kuzabe lomthelela omubi kakhulu kuyo yonke into lowo bufakazi abangahamba bayebunika. Ukuthi basakhangelele kakhulu ukuthi mhlambe kulolu khetho oluzayo iparty yabo iyenze ngcono iparty yabo iqhubekele phambili ihambe yenqoba bayenqoba le iparty kaMnumzana uBiden ukwenzela ukuthi bangene esikhundleni ngoba basaphitheka lakathesi ukuthi bona lokho bengakholela ukuthi banqotshwa. Ingakho abasozi bavumbulule into abayibona ukuthi mhlambe izakwenza ukuthi babe sengcipheni ukuthi bengasathola ukhetho kahle. So ambona ukuthi into abangayenza leyo babonkomo ukuthi bahambe bayenika ubufakazi obuqondileyo obuqotho ngenxa yokuthi babevikela iparty yabo.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende wethusela ukubopha be-MDC Alliance phezu kombiko wamanga obusithi umnumzana Tendai Biti uthunjiwe. Kodwa leli bandla lithi kayisilo elethule limbiko. ukusilela kwamagesi kobulawayo sokudale udubo lokusilela kwamanzi. Uzulu weMelika ukukhefu labalwa izimpi zaleli lizwe ele Veterans Day namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.